Ukama umiswe mthethwandaba eHabroni lapho acele ukuba kwesule esinqomo sokuthi abotshwe ngaphenduka kwele Botswana. Umthethwandaba ovumelane lokhama yena usezaphenduka emthethwandaba mhlaka 23 Mpandula kuzothoniswa amacala agoqela elokutholakala lesikhali ezangekho emthethweni lelobukhohlakalo. Ukama uyakuphika konke lokho esithi imsebenzi kamasisi ozama ukumdlisa luklubhu okwamenza wachiya ibandla elibusayo wabumba elakhe iBotswana Patriotic Front kumbe iBPF. Umabhalani jikelele weBPF umnumzana Lawrence Wokedize uthi ukuphenduka kwakhama kutsho ukuthi umkhankaso wabo wokhetho oluzaqhutshwa ngenyanga ezayo luzaba lamadlabuzani.
Njengebandla sihlala sisitsho njalo, laye uKama watsho ukuthi sizakwenza izimanga kukhetho oluzayo. Usebuyile ukuzokhankasela ukhetho.
Ukuphenduka kwakhama engalindelwe kushiye inengi okugqugqela abeZimbabwe abahlala kwele Botswana bebambe wangaphansi. Umnumzana Cosmos Banda uthi ukuphenduka kwakhama kuntshintsha isimo ngokhetho lwenyanga ezayo.
Make kube le stiff competition yenza ukuthi i-ruling party layo ibophe ziqine.
Umnumzana Ntokozo Thebe odabuka eZimbabwe ohlala eHabroni uthi khathesa amehlo onke azaba phezu kwakhama ngesikhathi sokukhankasela ukhetho oluzayo.
Kungenzakala ukuthi okwinto lokhu kubuya kusiba i-disturbance ukuthi especially ama-opposition parties, people they are now going to focus kuKama.
Ocubungula ezombusazwe umnumzana Zenzo Moyo uthi kulezi zathu ezingabe zenze uKama ukuthi aphindele ekhaya.
UKama usefikile kulelo zinga lokuthi azimisele ukuthi akwenze okwenzakalayo, kodwa kuqakathekile ukuthi ngingafeli or ngigugele elizweni elingasilo lami.
Uthi okwesibili njalo ngabe kuyiso isizathu esemqoka ukuthi uKama ubefuna ukufika ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho kuzazoncedisa ebandla lakhe le-BPF. Noma nje uKama kunguye wakhetha uMasisi ukuthi athathe isikhundla sikamongameli ngomnyaka 2018, ababili laba sebe ngumangoyelenja kodwa akucaci ukuthi balwelani. UMasisi esikhathini esedluleyo uke wathi uKama wayefuna ukuthi ngemva kwesikhathi kufake umfowabo esikhundleni sikamongameli yena asetshenziswe njengesiphamaso. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngeSauron kwele Botswana.